Iningi labaphila lomkhuhlane wezinso bakhala ngokuthi umkhuhlane lo ubathwalise amagabha avuzayo ngoba ulendleko enkulu. Umnumzana Hloniphani Mathia obulawa yizinso njalo edinga imali yokuyahlinzwa kwele India uthi kunje ukudla akudlayo sekwaphungulwa kwaba lokunye angasakudliyo ngenxa yalomkhuhlane.
Ama-kidneys ami-kasasebenzi. Kidney failure ilama-challenges amaningi. You are given i-diet e-tight kakhulu ukuthi inzima ukumaintain. Ngalimithwa to cabbage, broccoli, cauliflower. Kumele onyama lawa akumelanga ngidle inyama. Like i-chicken I can take just one small matchbox size piece. So with me, akusela mthambiso engiwenzayo, but it's delay about 2 or 4 drops. Kumbe nothing yet. Another words, akula lutho lokumeasure khona lapho ukuthi ngingathi measure lokuthi ngizakwanisa ukunatha amanzi. So angisakwanisi ukunatha amanzi ngakhona lokhu ngoba umthambiso engiwenzayo, it's less than a teaspoon vet.
Umnumzana Handsome Sibanda, osebenzela ePlumtree, uqoqa umkhankaso wokuqogelela imali yokuthi baphathise umnumzana Mathia ngoba imali efunakalayo ukuthi ayehlinzwa iphezulu kakhulu.
We came together with the community and another group called the Plumtree Ambassadors of Youth, and we said we wanted to assist Mr. Mathia to raise imali towards operation yakhe, because kumele raise something like $25,000 ukuthi ihambe India eyenze operation yama kidneys. So we just came together and then njenge community sathi sifuna uku assist lati ngokulethwa okuncane. Sasis organize i fundraising dinner izabe imhla ka 18 August in Plumtree, servicing some place wokudla it $18 per plate. And then kebe kuyi 3-course meal, kebe kule entertainment for laba bazabuya kudina yangkhona. Then it's obviously after party yangkhona service charge of $2 ukungena, and whatever is raised on that day iyabisiya towards i-fundraising, ibisiya towards isikhwama semali ekamathiya yokuthi ehambe e-India eyenza i-operation yakhe yama-kidneys. So we just wanted to use our talents and our gifts to assist the man.
UDokotela Derek Matsika wakoBulawayo uchasisa kabanzi ngalimkhuhlane lokuthi elizweni ukwelwatshwa kwayo kusafuna ukuthuthukiswa ngoba abanengi sebebanjwa ngamandla ukuyadinga usizo lokwelatshwa emazweni anjenge-India, iSouth Africa lamanye.
Imikhuhlane le ibangelwa ikakhulu yizinto, indlela abantu abaphila ngayo kulezi nsuku, yikho esingani iyamemetheka iyaphambili. Abanye sekungabantu engathi abangiswela izikhathi zokuthi beke ngani bayadalisa imizimba, abantu sebehlala behlezi emahofisini. Le imikhuhlane si abahlangana layo kakhulu yefana labochukela, iBP. Okunye kwenziwa ukuthi ukudla sokukhona kulezi nsuku ukudla lokhana okuhlolisisiwe kakhulu, ukudla engathi ngama-refined foods okunika kuphela amandla emzimbeni njalo kulamafutha ikho ukudla okubangela imikhuhlane leyi. Okunye esingakuthola ngayo le imikhuhlane ukuthi ayithelelwana, ikho kuthiwa yi-non-communicable disease. Ayithelelwana nxa ungaba lawo, akutsho ukuthi nxa ungathinta omunye umuntu kumbe ungahlala eceleni kwayo usuzakuba lawo. Le mkhuhlane ayithelelwana kanjalo. Mkhuhlane eminye eyabe ivele ikhona egazini, mhlawumbe sithi emulini nxa kuye kwaba lomuntu obele lo mkhuhlane wechukela, kulamathuba amaningi ukuthi abantu abakhe lowo muntu lawo bebelawo lowo mkhuhlane. Okunye njalo lokhu siyakuthola ukuthi kuyabe kusenziwa ukuthi mhlawumbe umuntu uyabeke wahlangana lezinto esingathi ngamaphoyizeni ezingena emzimbeni ngendaba zokudla njalo lekuthi ube senzani. Singakhangela kakhulu okwesibindi. Omunye umuntu uyabe bengumuntu okwanatha kakhulu, khonokuyana kubangela ukuthi isibindi sibe silokhu sisifa mbijana mbijana kuze kufika esikhathini sokuthi sokusiba umkhuhlane oqinileyo sibili okumbamba ngamandla. Elizweni ngalesi sikhathi indawo ezelaphisa limkhuhlane zinlutshwane ngoba ukwelapha kwakhona ukuya kulokho kusiya phezulu. Singakhangela kakhulu okwezinso ngoba umuthi wezinso kuyabe kuyukuthi uthole omunye umuntu ozakupha inso yakhe ephilileyo bekukhuphe ezakho izinso esezifile. Khonokhu kuyikuhlinzwa okungani kufuna ukuthi umuntu ihambe kwamanye amazwe, yikho abantu beyabe endaweni ezinjengabo-South Africa lase-India ukuthi beyethola ukuthi belatshiswe behlinzwe khona. Lokhu njalo yizinto eziyabe zifuna imali eningi kakhulu ukuthi umuntu ethole ukuthi elashwe. Kathesi elizweni lapha okukhona ukuthi umuntu egeziswe kuphela igazi, kodwa lakho kungani kusasephezulu intengo yakhona ebantwini abaningi.
Umnumzana Costa Chanaka, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi kalalwazi oluningi ngalemkhuhlane loba nje eyake ezwe ngayo, okungumbono wabaningi abantu abangakaze bahlangane layo.
imkhuhlane yezinso ukuthi iqala njani angikwazi kodwa ngathi umkhuhlane okhona etholakala eZimbabwe abantu abaningi especially abantu angathi badala sinjalo ubona abantu abadala few abantu abantwana abancane abadala nje babona abalemkhuhlane yezifo batholapheki endawuthelelwana njalo ukuzwa abantu besiya impilo kodwa ukuthi intengo yakhona ihamba njani lapha ngikwazi.
Imikhuhlane engathelelwanayo le igoqela izilonda emathunjini, inhlungu zamathambo okubizwa kuthiwe iarthritis, izinso, imvukuzane, izifo zenhliziyo, ichukela leminye ehlukeneyo. Eminye yemikhuhlane le ibangelwa yimpilo yabantu ikakhulu ukudla okucolisisiweyo kakhulu loba okunye kungabe kubuye ngemvelo umuntu ezalwa lakho loba kusemulini. Omama bona bavame ukuhlangana lalimikhuhlane yesikhathi bezithwele. Indleko yokwelatshwa kwalimikhuhlane iya iqonga okuphezulu kwalokhu uZulu anelisa ukuthi afinyelele khona. Njalo inani labantu liqhubeka lisanda, kodwa indawo zokwelapha azikho elizweni. Abanengi bakhala ngesibhedlela sakoBulawayo esekusileni osekumele siqale ukusebenza ngoba isikhathi siside kulokhe kuthiwa kuzavulwa njalo yiso esingaletha ukuthuthuka esigabeni sokwelapha limikhuhlane. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.